Ya ngiyawubona kodwa ke yabona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni ah kunzima mntakamama kodwa nxa kuyithi liqiniso ah siyabe siphila nzima ngoba okunye kwangikhona akuvumeki
manje ngokubona kwakho njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe. Ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi kona atholakale elesandla khonapha. Ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili sibili, wayefuze afunde kuGrace. Nxa kuliqiniso, kungaba into enzima kakhulu. Singamzwela sibili usizo ukuthi kona uyabe engenwe kuyini ngoba xa into esenzakala kufuze ufunde. So mina yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khonapha yikokubona kwami mnumzane.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani. Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana ngibona ngathi bayakwazi umsebenzi uku-investigator sibili sibili bayakwazi abantu labana ikwenzithi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kule sandla nje esinye kodwa-ke njengokwazi kwami labana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibizi bayenza ngoqotho so ye hhayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyazi sikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hhayi lapha liqiniso lapha hhayi.